sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 24 Nhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
all that has changed is that the only legal term, the domestic employment, is now the domestic currency and not.
Osokuguqukile yikuthi sesisebenzisa imali yakuleli hatshi eyakwamanye amazwe.
Uhulumende wethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali zwakamanye amazwe ukuthenga impahla elizweni kusukela lamhlanje.
Abantu sebeyifonela bekhuluma le ndaba yokuthi okwesikhathi nguminister of transport kumbeni ababuzanga ukuthi babe bokwazi ukuthi kona ukuthenga sakwenza kona iflemashena emalaysia sathenga njani.
Intsha yebandla leZANU-PF lamhlanje iveze amagama eziphathamandla zebandla lazo ezetheswa icala lenkohlakalo i-corruption, kodwa ezinye ziyalandula lokhu. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithole usizo lemali yohlelo lokuphathisa omama lapho bezithwele baze bayebeletha. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende lamhlanje wethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali zakwamanye amazwe ezifana ledola leMelika, iRand leSouth Africa, lePula leBotswana ukubhadalela indleko loba impahla evumela ukusetshenziswa kwedola leRTGS kuphela. Lokhu kutsho ukuba abeZimbabwe sebezasebenzisa imali yaphandle ukuthenga impahla kwamanye amazwe kuphela. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthetho lo owethulwe namhlanje wethulwe ngumphathi ntambo wezemali esebenzisa ugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette ku Statutory Instrument 142 of 2019 kugqiba ukusetshenziswa kwemali yaphandle okwasungula ngomnyaka ka-2009 lapho idola lakuleli laselibhidlikile. Phezulu kwalokho ubika ukuba iholo lezisebenzi lizahlawulwa ngedola le-RTGS okuyimali ezaqalisa ukubizwa ngokuthi lidola leZimbabwe. Uncube uthi bathethe leli nyathelo ngokubona ukuthi osomabhizimusi besebefaka intengo zabo ngedola leMelika okuyimali engatholwa ngabanengi. Uqhubeke ethi uncube abantu bayadubeka elizweni, ngakho ke uhulumende ukubone kufanele ukuthi athathe amanyathelo okulungisisa lesi simo ngokusetshenziswa kwedola leZimbabwe.
All that has changed is that the only legal term, the domestic employment, is now the domestic currency and not.
Osokuguqukile yikuthi sesisebenzisa imali yakuleli hatshi eyakwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi uma ufuna ukuthenga eZimbabwe ngemali yaphandle, kumele uyitshintshe ebhanga uBeirute Shekel uthenge okufunayo.
Your foreign currency into domestic currency and spend that whichever way they wish to spend.
Ziso sinye umthuli uthe loba abalamakhawunti emali zaphandle kwelizwe zama-nostro foreign accounts bazaqhubeka bethola imali zabo ngaleyo ndlela. Abathenga impahla phandle kwelizwe labo bazaqhubeka behlawula imithelo yokungena kwazo elizweni ngemali yaphandle. Umqondisi wenkampani elungisa ukudla e-United Refineries, umnumzana Busamoyo, upha umbono wakhe ngalomthetho.
Ebantwini abaningi vele besesisebenzisa khona o-EcoCash labo CPIT, yikho esikubonayo njengosomabhizinisi u-SI-142 lo.
Umfukamoyo uqhubeke ethi umthetho lo ulungele ukuthi uzaletha ukuzinza kwentengo elizweni okuzanceda ekuqedeni ingxabangxoza edalwe ukuthengiswa kwempahla ngemali eziningi kodwa usole ukulethwa ngomthetho we-SI 142 ngesivumbuvumbu ovuke usukhona namhlanje.
Njengoba umthetho ufike namhlanje ekuseni siwuthole ngama-9 sisakhangela ukuthi bathini esibathengiselayo yibo abasixwayisayo ukuthi sihambe ngayiphi indlela. Sikhangele umkambo wokuthengisa izinto ukuthi uzaphendula.
Lokhu kugcizelwe umkhokheli wenhlanganiso emele abezitolo eZimbabwe Retailers Association umnumzana Danford Mtashu yena othi abakabikwazi ukuthi lumthetho uzalani.
We are still studying the implications of the
sisazama ukuthi sikhangelisise ukuthi umbiko lo uzazala ngumoni ezitolo. Ngakho-ke njengenhlanganiso sizethula umbiko kusasa.
Isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lesi sinqumo sikahulumende silakho ukwengeza ubunzima kusimo somnotho elizweni ngoba idola le-RTGS asilasisindo.
Ngibone ngani mina lokho kwenziwe ngumthuli Ncube kuyinto enzima kakhulu ngendaba yokuthi kuzayenza ukuthi i-economy ibe lobuzima obukhulu kakhulu. Into sezaqala ukuswelakala lasezitolo lapho ekade zitholakala khona, njalo sizabona ukuthi lokuyimadlana kwabo lokhu kuzabe lokhu kusiwa kusiya phambili kuzabe kungasayilutho.
Ingcwethi ezinculunayo ezomnotho zithi loba ilizwe selisebenzisa imali eyodwa eZimbabwe dollar kusoze kuncede ukulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe kwezenotho ngoba uZulu uzaqhubeka ethenga imali elesindwe esikhulu efana ledola leMelika kulokuthi ayigcine iRTGS ngoba izaqhubeka isiwa isindo sayo nsuku zonke kufanele ukwenzakala ngaphambilini kuka-2009. Lokhu kukhangelelwe njalo ukuchelisa umkambo wemali wensitha. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe, lokhu sikudaba lunye. UZulu wakobulawayo wamukele ngokudana langokwethuka okukhulu inyathelo elithethwe nguhulumende elokwalisa ukusebenza kwemali yakwamanye amazwe elizweni ngaphandle kwedola le-RTGS kuphela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
UZulu uveze imibono etshiyeneyo ngokumiswa kokusetshenziswa kwemali zwakamanye amazwe ngaphandle kwedola leZimbabwe elama-RTGS kuphela. Osomabhizimusi bebethi abasakwazi ukuthi bafake intengo zabo ngayiphi imali. Umnumzana Dumisani Nxumalo ongusomabhizimusi uthi kasakwazi ukuthi intengo zakhe azifake njani.
Into leyo yokuthi uhulumende evuke esithi i-USA or any foreign money ayisasebenzi iyandimaza kakhulu. Manje ade sisebenzisa ibhondi ukuthi sithengise izinto zethu, but kunzima ngoba izinto zangkhona sizihoda nge-US dollar. So kuyasekumele sithi singathengisa ngebhondi siqalise ukuyalidinga i-US, so mathiwa azisasebenzi sokusilimaza kakhulu.
Umnumzana Mxolisi Dube omunye othenga lokuthengisa imali uthi lokhu kuzakwenza impahla zinyamalale ezitolo.
Abayekamthuli le uyenza njengomuntu ongacabangiyo ngoba usefuna ukusipisela ku-2008. Into one sizashota ama-shops and lathi ngapha kithi osiphathele nama-rates ethu aseyakhwela vele.
Izisebenzi zikahulumende zithi kungcono kibo ngoba bevele besebenzisa imali yeZimbabwe. Unkosikazi Buhle Nyathi ongumongikazi osebenzela uhulumende ugcizelela kulokhu.
Mina mbona ngani mhlawumbe ngenxa yokuthi asiza thina ngoba khathesi uhluphade silalwa ngelokuthi thina besingenelisi ukuthi sithenge okuya ngaphi, uzathola ukuthi iholo lethu lebe lingasakwani anything. So mhlawumbe nxa engenelisa ukuthi amendeni 1:1 yakhe le zinto zibe khona emashop, maybe thina ekade sivele siyisebenzi kahulumende sihole ibond nothi engxa mhlawumbe kithi kubuya as a solution.
Omunye oyisakhamuzi sakobulawayo unkosazana Zandile Mpala uthi vele akakuzwisisi osokusenzakala.
Sikaku-understand maybe after 5 working days dabe sesilama-answers okwa now vele asibuzwa kusesezinews ezisekuleta kuwhatsapp sifuna yena live upresident maybe ngaye explain asitshele ukuthi uzama ukuthini.
Iningi likaZulu liveze ukukhathazeka ngendlela udaba lwemali oluphathwa ngalo lakho konke okwenzakalayo kwezemnotho elizweni ethi kungaba ngcono ukuthi umongameli welizwe loba umphathintambo wezemali engenza isimemezelo esicacileyo emsakazweni yeradio lakho kumabona kude ngalolu daba. Abantu baveza ukudana lobuhlungu abadibana labo empilweni kudalwa yisimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi mihla ngemihla intengo yempahla lokudla ikhuphuka izikhathi zonke ikakhulu nxa kusetshenziswa ibond note eliyilo eseliyimali yelizweni kusiba ngcono nxa umuntu engaba ledola lemelika ngoba kuyilo elingcono. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Benikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Intsha yebandla lezanu PFA Youth League lamhlanje iveze amagama eziphathamandla zebandla lazo ezetheswa icala lenkohlakalo i-corruption. Emhlanganweni owenzwe lentathela izindaba lamhlanje esigodlweni sebandla eHarare, intsha le ithe inkokheli yebandla le ebalisa umnumzana Joram Gumbo, usibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangutya labanye kuzamele bengayi emsebenzini kusukela kusasa. Beze bazigeze amagama. Abanye abetheswa icala lokungethembeki ngabasebenza kunhlanganiso ezizimeleyo ababalisa umnumzana Sifiso Ndlovu othiwa ngusiphatheleni omkhulu kakhulu kobulawayo umnumzana Thinomdama Chakaire lomkhokheli wenhlanganiso yabacholayo eGrain Millers Association umnumzana Tafatswa Msarara labanye. Sehlulekile ukukhuluma labanye abetheswa leli cala kodwa sa xoxa lomnumzana Joram Gumbo.
Ngize abantu sebeyifonela bekhuluma le ndaba yokuthi okwesikhathi nguminister of transport kumbeni ababuzanga ukuthi babe bokwazi ukuthi kona ukuthi engasakwenza kona iflemashena eMalaysia sathenga njani. Ngakhuluma kuparlamente sathenga iflemashena ezingu-4 laphayana iflemashena eze-Malaysia zize zinyamalale igovernment yasemalaysia yayesisithi yona isisithengisa into ezayezi R200 777 bathi bafuna ukusithengisela ne 70 million zingu-4. Uhulumende yodwa kumele ukuthi abhadale 70 million ukuthi athenge amafulemethini angu-4. Azange sikwanise njengegovernment ukuthi babhadale kunjalo njalo. Mina vele angibambe imali, imali yayibhadala ngogavena waphonga ukubhadala imali yokuthi athenge 2 amafulemethini. Sahluleka ukuthi sithenge zonke amafulemethini angu-4. So angazi ukuthi bakhulumani indaba leyi u-president uyayazi. Mina ngangireporta kuye singu-vice president. So angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani bangaze abasibuzanga ukuthi indaba yahamba njani, but ku-parliament ikhona sayikhuluma. Akulalacala, akulalandaba, akulalacala.
Ye manje balazisile yini njengoba sizwa besithi bazalivalela ama-ofisi?
Ngingazi ukuthi amandla lawa bazafiwa baya wathatha ngapi, baphiwa ngubani. Kulo president umkhulu wepati ngu-president and u-president nguye ongatshela mina ukuthi uGumbo ulecala. And njengoba ngisithi mina u-president uyayazi indaba yangikhona. And ifremathina lezi ezintu ziyazakala elizweni ukuthi sathenga ifremathina ezimbili. Sahluleka ukuthenga zonke zingu-4 ngoba sahluleka ukuthi sibhadale $70 million. So angazi ukuthi bakhuluma phezu kwani, baphonga ungufana nje ngathi zihlani bayahlanya.
Lo-ke ngumnumzana Joram Gumbo, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uvule ngokusemthethweni umhlangano ojonge ukuhlela indlela yokuthola inzuzo evela kunyamazana zendle World Wildlife Economy Summit. Evula lomhlangano Mnangagwa uthe ilizwe lilako ukuthola inzuzo eningi kakhulu kunyamazana zendle nxa kungafakwa imigoqo ethile. Lomhlangano ukhangelelwe ukugcishwa kusasa. Sixoxele lentatheli izindaba umgcini moyo obesemhlanganweni lo ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Umhlangano lo, umhlangano ohlanganisa amazwe amaningi atshiyeneyo asuka e-Africa. Uwenzela ukuthi kuthole amacebo okubona ukuthi abantu be-Africa zingaba lamathuba anjani ukuthi be-benefit from inzuzo ekhona, nxa inzuzo ekhona from i-wildlife in Africa.
Ikhona yini inkokheli yamanye amazwe njengoba sizwa kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozavula lomhlangano?
Umhlangano usuvuliwe, uvuliwe ngu-president uMnangagwa. Then abanye ade bekhona bekulo-president uMayisisi weBotswana, lo-president weNamibia, then lo-president weZambia, then u-president weAngola asakwanisa ngokufika, obemelelwe by one of umemelelwe ngu-ambassador wakhe weAngola. Opening ceremony yenziwe ekuseni. Then amazwe akhona nje athi sanganenzile akhona kule Kenya, kulabantu abavele eGabon, kulabanye abe-Algeria, then kulabanye abe-Zambia, kulabanye abe-Namibia, kulathi abe-Zimbabwe. Inamazwe nje yabeBotswana and babeNigeria lamanye nje engasaqambanga kahle.
Manje umhlangano lo ukhangelelwe ukuthi uzaphuma lezibopho ezinjani kakhulu nxa sikhangela ukubana amazwe angentshonalanga ayavimba ezinye into ezifuna ukwenziwa ngamazwe afana leZimbabwe, okufana lokubulawa kwendlovu lokunye kunjalo.
Indaba le yokubulawa kwendlovu lokuthengiswa kwe-ivory kuyakhulunywa kabani. I think okuzayenzakala from umhlangano lo, njengoba kungumhlangano wokuqala vele ukuthi uyenzakale, yabe kungumhlangano okuthi ama-members ama-countries wonke la Africa sezaba le-one voice to make sure ukuthi i-message yokuthi how can we benefit nezama-Africans iphume kuhle.
Lo-ke ngumgcini moyo intatheli izindaba obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Live Talk lamhlanje sixoxa ngomthetho osanda kuthethwa ozabamba abantu ngamandla ukuthi bengasavunyelwa ukusebenzisa imali yakamanye amazwe ukuthenga impahla elizweni ngaphandle kwedola leZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli weqembu labantu abazame ukugenqula uhulumende wesigaba se-Amhara State kwele Ethiopia uGeneral Asimwe Tsike ubikwa esejujulwe wafa. Umtshutshisi omkhulu kuleso sigaba ohlaselwe ngabantu bakaTsike uMikradu Hevete ubikwa laye esefile ngamanxeba athole ekuhlaselweni lokhu. Amadoda akade ehlome ngemibhobho abikwa ehlasele idolobho leBahiada ngomgqibelo abulala umongameli waleso sigaba uAmbatsheo Mekonnen kanye nomcebisi wakhe omkhulu. Kuze kwazakala izolo ukuthi ube ngumqondisi wezomvikela uGeneral Asimwe Eham Amhara obekhokhela imizamo yokugenqula uhulumende. Ihofisi yommeli weMelika kwele Ethiopia yethule umbiko wokwethuswa langokudana ngalesi sehlakalo isithi imali ohulumende wele Ethiopia kulokhu okwehlele leli lizwe. Ikhansili yedolobho labobulawayo ithole usizo lwemali yohlelo lokuphathiswa omama lapho bezithwele baze bayebeletha. Omama bakhangelelwe ukuhlawula idola elilodwa ukuze bangene uhlelo lolu lapho bebhalisela ukubeletha babe sebethola usizo lokwelatshwa kungelambadalo ukuze kuyefika iviki yesithupha ngemva kokuba sebebelethile. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni we-Gender Links, umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, uthe uhlelo lokunceda omama abazithweleyo kungelambadalo luyaqala ngenyanga ezayo emakilinika ayisithupha, luqhubeke okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo.
Kulo hlelo lokuncedisa omama abazithweleyo ukuthi nxa bezobeletha kobulawayo, ikakhulu labo abasemakliniki engingabala ngithi iNkulumane, iDr Shenani, iNketha, iChabalala, leMaqhawe kunye lePhelandaba, omama abahlala kulezo ndawo abazithweleyo abazabhalisa emakliniki bebhalisa ngedola. Kuleyo dola kuzabe kusitsho ukuthi bazahlolwa bengakabelethi, babelethe ekliniki yethu iNkulumane kumbe iPhelandaba. Nxa kulesidingo sokudluliselwa empilo, bazadluliselwa empilo ngayo leyo dola. Bese kusithi nxa bangabeletha empilo, ndleko ezizafuneka empilo lazo ziyabe zikuleyo dola.
UDokotela Sibanda wengeze ethi uhlelo lolu luthole izigidi ezithile zamadola eMelika abazabelana ledolobho leHarare ebhanga lomhlaba eleWorld Bank.
Uhlelo lolu lule mali engange 1 million yamadola aseMelika ngeyakobulawayo leHarare.
USibanda uthi imali izanikezwa amakilinika ayiwo azabona ukuthi ingasetshenziswa ngayiphi indlela.
Uncedo lukabili, ikliniki ephatheka kulolu hlelo, into yokuqala ilalokho okuthiwa yi-Community Health Center Committee. Kuleyi committee kukhangelelwe ukuthi imali leyi ezabhadalwa yi-World Bank izakuya ekliniki, kayibuyi ku-department, kayizi kukhansili njengokhansili wonke jikelele, but bazabe bele-akhawunti yabo bona njenge-Health Center Committee yaleyo kliniki. Leyo mali abazabe beyitholile bazayisebenzisa njengalokho bebona kufanele. Okunye futhi okwenzakalayo kuleyo imali yikuthi ngaphandle kokuthi lithole imali ngokuthi libhalise omama abangaki, kule mali yalokho okuthiwa yi-quality, kusitsho ukuthi kambe indlela yokuphatha izisebenzi lokunakekela izisebenzi kunye lokuhlanzeka kwesibhedlela lokuthi kuphatheke kanjani konke kukhanya kungokohlonzo oluphezulu yini. Kuthi nxa ungena esibhedlela sakhona uzizwa ungena endaweni ephethwe kuhle yini, esingathi i-quality of care and i-quality of the environment. Kule mhlomelo leyo mhlomelo ilipha imali ethile, ngakho i-committee kusho ukuthi ezasebenza kakhulu ezabonti amaguma kumbe amagceke aleyo kliniki ahlanzekile, njalo i-equipment kumbe izinto ezisetshenziswayo ekliniki lapha ngezohlonzo oluphezulu izathola imhlomelo. Leyo mhlomelo izabapha imali, yiyo leyo mali abazayisebenzisa ukuthi benze ikliniki ibe ngcono. Esikhathini esedlileyo, ngoba lolu hlelo kaluqali, amakliniki amaningi abalakho ukuthi alungise amafasteli, alungise amafensi, amanye akha lamashedi awokulindela laba abantu abalindele ukubonwa, esingathi ngama-waiting sheds. Ngaleyo mali kwathengwa lezitulo zokuhlala ezabongikazi kunye lembhede yama-patients.
Unkosikazi Veronica Ndlovu obelethele ekilinika yeLuveve uthi yena uhlawule amachumi amathathu amadola. Ibhanga lomhlaba eleWorld Bank okwamanje lisiza amazwe angamachumi amahlanu, njalo iZimbabwe ngelinye lamazwe la. Ucwaningo olwenziwa iWorld Bank luveze ukuba omama abedlula amakhulu ayisificaminwembili baphelelwa ngumphefumulo ngelanga lapho bebeletha emhlabeni jikelele, ikakhulu emazweni asezwekazi le-Afrika. Ngakho lolu hlelo ngeminye yemizamo yokwehlisa leli nani. Lolu ncedo luzasiza ukuphathisa omama abaphuma emulini eziswelayo ukuthi bengagcini bebanjwa ngamandla ukubelethela emakhaya kungela abezempilakahle abanganceda nxa sokube lenkinga. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, awaqalanga kuhle amaqembu amela umhlubulo wangezansi yezwekazi le-Afrika kumncintiswano we-AFCON njengoba amaqembu athi eleZimbabwe, Namibia kanye le-South Africa enqotshwe emidlalweni yawo eyakuqala, kwathi ele-Madagascar laba nguchiki lobhanqa. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika elaziwa ngegama elithi Warriors, yilo elibe ngumqali wesizima ngolwesihlanu mhla imidlalo yalonyaka isungulwa. Njalo elinqotshwe nge-1 kanye liqembu elimela ilizwe liqoqa lemidlalo ele-Egypt. IZimbabwe le-Egypt ngamaqembu akusibaya sika-Group A. Njalo komunye umdlalo wesibaya esifanayo, iqembu le-Uganda linqobe le-Democratic Republic of Congo nge-2-0. Elinye iqembu elisuka kulomhlubulo wangezansi kwezwekazi lase-Afrika ele-Madagascar likusibaya sika-Group B. Njalo libe ngutshiki lobhanqa 2-2 leleGini. Kuthi emdlalweni wesibaya esifanayo, iqembu leNigeria linqobe leBurundi nge-1 kanya. Kumidlalo yesibaya sika-Group C, iqembu leSenegal linqobe leTanzania nge-2 kanya. Kuthi ele-Algeria litshaye leKenya nge-2 kanya. Njalo kusibaya sika-Group D, iqembu leNamibia litshaye nge-1 kanya liqembu leMorocco ngensonto. Ikanti emdlalweni odlalwe namhla, iqembu le-Ivory Coast litshaye leSouth Africa nge-1 kanya. Loba kunjalo, umgadli njalo ngukapteni weqembu leZimbabwe uKnowledge Msona uthi amathuba asasekhona ukuba iqembu leZimbabwe lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano.
Ithuba siseselalo, singayithatha imiklomelo eyisithupha kumidlalo yethu emibili elandelayo, kodwa kumele siqale ngokukhangela umdlalo wethu wakuqala ukuze sibekwazi ukuba yini ebesikwenza kuhle lokuthi yini okumele siyilungisise. Okuhle kuyabe kumele siqhubekele phambili sikwenza emdlalweni wethu le-Uganda. Nxa singadlala ngendlela esidlala ngayo emdlalweni wakuqala, sibe sesilungisa ikakhulu phambili kwegeji, singenelisa ukuthola yonke imiklomelo emdlalweni wethu olandelayo.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leUganda emdlalweni walo wesibili ngolwesithathu. Ukuthi komunye umdlalo wesibaya sika-Group A, iqembu le-Egypt lizadibana leDemocratic Republic of Congo. Iqembu leUganda yilo lihlezi phezu kwesibaya sika-Group A lile miklomelo emithathu kulinani eliphethwe liqembu le-Egypt, kodwa lona ele-Uganda lihlezi phezulu ngoba lihlohle kabili ukuthi ele-Egypt lihlohle kanye. Iqembu leZimbabwe ngokwesine ukuba liphatheke kumncintiswano we-AFCON, njalo kalizake lidlule kusigaba sezibaya kuyo yonke imncintiswano eselaphatheka kuyo. Kweminye imidlalo ekhona namhla, iqembu le-Tunisia lidlala lele-Angola, kuthi ele-Mali lizadibana lele-Mauritania. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
Matopoza ingoma ethiwa sinazo isigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende usethule umthetho owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga impahla elizweni. Intsha yebandla leZANU-PF lamhlanje iveze amagama eziphathamandla zebandla lazo ezetheswa icala lenkohlakalo, i-corruption. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwekuseni ngo-6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.